waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhla ngeSonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enengi okumangalisayo. Nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhataniswa ngedola lemalika emkambo kwezemali.
Njengoba singasinikanga imali edlula leli sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izithezo zenotho ezafakelwa inkokeli yebandla leZANU-PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree. It's just a figmentation of their
long umbono weMelika wokuchasha ngomunye. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU-PF party eleMelika lichasha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecathe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola 4 billion dollars ngenyanga ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikosana uhlangothi olubona ngokuqhatha odokotela ole Health Service Board uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane, 400 million dollars ngenyanga. Ngakho ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela, abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho up to the conclusion. The Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, khanya zani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearing, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Liyabe senzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjeziza uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela ukuyabala ama-charges akhona. Ibizo lo othathwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kusho ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprosida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale bewabala amabizo one by one, kumele yabala konke ka one?
Kumele, I think ama-processes akhona amen ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January abalama ngathi nje ukuselela imigama abala macala afana nayo bayabizwa bonke at the same time and then ama-charges akhona abalwe abavumayo at the same time abalayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba 17 bengathathanga esingathi yi-leave.
Udokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe Health Service Board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abalamali yokuthi bayedoniswa amacala nguhulumende. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi ukuyadoniswa amacala.
Lokho simelele i-government ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zonalezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thina sikutshoyo ukuthi as long singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagrosi zokubhadala o-rent labo-fuel. As long singasinikanga imali zonalezi sizozihlalela ezindlini. Kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo imali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo,
ukuthi ama-salaries ethu ibe njalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa i-rate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathisa ngaphi imali enjalo, Baba Pepe?
Imali balayo siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-tax babhadala bayayekela isweli khwela ngeviki inter-bank rate kulama-togets awakhwezanga 300% i-electricity bayi-increase layo yonke into yayi-increase so imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa le ndaweni ezinjalo kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababali iningi vele selifunga ubhomu abanye sebe-resign.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelemelika uthi imithetho yezomnotho emibi inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusukise umnotho welizwe athi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli ngaphathindaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika umnumzana Thibonage utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa izithezo zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi izithezo lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe izijeziso. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphatha amandla lezisebenzi zikahulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okuthiwa yimelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their
lo ngumbono wemelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezapho umnumzana iphithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF le-Southern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje ma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besuselwe izijeziso lezo abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le-warfare of millions of citizens of former member countries.
unathi uhulumende wakhe kudala wakucacisa ukufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe futhi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende kuhlonitshwe amalungelo oluntu lamalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko kulungiswe imithetho ezokukhetho kufakwe ekhokhela ekhethweni olukhulekileyo njalo okungela ukuqilibezela kubekwe obala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini enkohlakalo nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict nhlapho
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu womalecatha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Adlib khonangale ke kwele-Syria. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esibona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice, Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abuba al-Baghdad sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele-Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezembusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akutshengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ecanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball kuma-terrorist.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe.
Antsho izinto zesiliya konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comments. Ngibona ingane yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekhangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi usenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe uthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kanjani?
Hayi, ngambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi uhlupho lina ngilikhangelane labo Russia labo Ukraine lokho akulani labo Russia labo. Angithi loba laye umongameli ngabe bengafundi yenza into enje anto bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Nomterrorist yena nasebemzuze. Bebevele bezakwenza loba ngumuntu president. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umingaphi. Kodwa yena uzazithathela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika.
Senganamasiba wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqakathekileyo empilweni kwenzela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhilele Line uMadube lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kuphi ngiyashona yini laba lalili ngibe lo Mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila wena unjani? Ngibingelele uMadube ngibingelele labalaleli.
Hayi siyabonga kakhulu ke sihlobo zami thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Kase ngawo ke Madube, ukhanya ngazani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsungani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi, bagcina bengena ku WhatsApp, ku Facebook langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khona?
Just hlupha duke impilo esiphila ngabantwana bakhathesi asakusani le mpilo esakhula siyiphila sihlangelele ekubeni ngabafana kathesi abafuna impilo e-easy life. So lapho ngingena kwa-WhatsApp ngingena ku-social akhombise lo muntu ongamaziyo omunye uyakhombisa ekhangelele ukuthi noma ewumuntu omdala hhayi uzanzima ngesikhathi sokuthi uyakhombisa asatalale laba abadala babesatalala kini imali make sure ukuthi sizilinge imali intombi ngibonile ngizaluyalobola ngithathe ngithake endlini manje abakhathesi vele uyakekhangela ukuthi mani ngizibonele mafuni sengikhangele ukuthi isebenza ngaphi ibhedi yakhe yemali njani angahlala fana ngigcine ngihle ngimbambe ngithi ha umaduke ufuna ukugcina ube ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzekayo engakukhanye ingasegidini sakhe lokho ukuthi hhayi ngingakuthelela umuntu i-social sengikhangeli ukuthi usebenza ngakho which at the end of the day abantu bonabo ababona kubo-social banabe siyahlangana siyakhula ukuthi umuntu ayisiwo kade emkhangeleni.
Yes.
Yes,
yamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani kona?
Yeah, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi insuku asesaba ukushela. Amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba i-WhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngokuya kungamboni umuntu omshelayo. Umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni. Emhlabeni wonke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu etshitshela intombi eyilanda for izisuku kathesi sokungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa yetechnology.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga ukuphosa nje amazwi akho.
Yasho kuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu wawumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi indoda yashintsha sesenzinto ekhona athethe kwesimanjemanje but nambani ngamkha sokubulala isiko esilanzile ukuthi umuntu umfana kumele akhonzise jaha khonze kubezekele njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke kungani abafana bayadonda akutho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lomama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zincwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mikeobe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngesingisi sithi breast cancer sixoxa lo sihle senkosi yathi sihle ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho e-Voice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ye ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina lokungiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathesi ngiqinile lokhonokho ukuthi nxa uvele wenze i-operation yevele njengomama kuba nzima, ngoba nxa ungumuntu uzelule izitho zakho zonke ezaneleyo, nxa esinye isitho sesuse emzimbeni ayisiyo into elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi, ubonye khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho, ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu ebantwini abadala abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu, laba phezu kweminyaka engingathi elamathumi amahlanu, balutshwane ontanga.
Yazi, ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane, bekhala ngemali yokuhlawulela i-chemotherapy, bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphubufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath, kodwa udokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyo ihlebuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Sihle Senkosi. Mthwakazi omuhle, simpapa omuhle, silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa uxoxo lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Speak Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, Mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo. Kudivana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Khomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukuthi sikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni sizancedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli iTestamente elidala isahluko seshumi indima yeshumi nambili sisa endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuzigcinya zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angukula, nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abalalelayo, ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulalelayo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlalanomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo, alothando, alokuzwisisana labanye abantu, alokubekezela, alokuthoba, alokududuza, alokwakha, alokucebisa, alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lo olaleleyo kumbe labo abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphathisa njani empilweni. Kube sekusiba nalaba ukuba izindebe izisiwula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo uvesi 18 abesesithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi kayiqedakali engxenye iyaxabanisa engxenye iletha izondano laphakathi kwabantu yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuwula abantu bayadinwa yizinto ezibenza bangaze bahlaliseka bophuma emlonyeni yethu kwesinye isikhathi yasiqali bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla balalele balande ukuzokuza ukuthi kuthiwayo kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekintombezisetheni uyabona bekhangela phansi beningini amakhanda nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule asikhangeleni amazwi esiwakhulumayo silaleleni lenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze size inkulumo elokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi unkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula ungabi yisiwula-ke wena njalo ungabi yisiwula ngenkulumo ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisiwa unkulunkulu asize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wenu la amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo oyingcwele, sithanda ukubonga umdala othando lakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana sinike ingqondo nenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlakanipha lo msa. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo. Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni we-Chibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu ele-Facebook kumele wenze njani? Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipheji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khonaphana kubhalwa kule spotoni khona phithizele. Yes, lou esikhuluma ngakho lapho esidlala khona ingqondo sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje-ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kujoni lokhu njalo kusetshenziswa xa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye isizwe ke mkhaya ukuthi kambe kujoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha ke sibone ukuthi uzathini ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo. Sike sitshaye isintu phela njengesintu.
Feeling great, walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby got swag, tripping for the black magic. I got me an upgrade, covering on my exes. I'm calling it easy on us, it's all in all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never.
loke umsizi K utitshela yami singahluka nokuthi sikhangele indaba kade sikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola ifolo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecatha elikhulu kade licathe khona ngale kwele-Syria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngekipstube
kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.